Okuqala ngomo ukuthi ungezwa abantu akade besilwa ngendlela le akade besilwa ngayo langendlela umgaba athathele ngayo umbuso. Umuntu othathele umbuso esekhuluma ngendlela umgaba akhuluma ngayo, kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle kuyini okumenza akhulume lokhu. Kungabe kukabili ukhuluma lokhu ngoba ebona ukuthi lo omhluthunele ubukhosi useye ubukhosi bakhe bazika baba yilobo ukuthi akula muntu ongabuhluthuna. Ngalokho usekubona kuyi ukuthi kungenzeka ukuthi nxa esethe wahlala emhlabeni lesi ngendlela umnakakhe waseyiso sona angaqina kusasa esesenza ngesuku esikhathi phecelezi yikurevisitha izinto eziningi umgaba azenzayo. Okwesibili kuyukuthi kukhona okungabe kukhona omgabe nabogresi abakwaziyo abangakwenza kusasa okungabangela ukuthi umnakakhe umbuso wakhe ugcine la uhluthuniwe. Okwesithathu kungabe kuyukuthi eqinisweni umgaba uyakwazi ukuthi umnakakhe umfana wakhe umntanakhe umkhulisile umenze waba yikho lokhu ayikho khona, ubengakwazi ukuthi uzasuka kusasa abe ngumangwelwano esingathi uba ligola amuke egumeni. Kodwa eqinisweni usekubona ukuthi sokwenzakela kula achithekile achithekile angeke abe esawabutha. Angakwenza ukuzama ukuthi athi ngesilungu come to terms with the reality azithola ekiyo labamfaka kuyo. Ubona ngazani kufanele sikukhangelisise ngalezo ndlela, kodwa singakulibali lanxa kunjalo ukuthi eqinisweni umgabe loGrace enhlizweni zabo babuhlungu ngento eyenzakalayo ngoba isiyo nto ababeyikhangelele ukuthi izenzakala ngendlela eqiniso yenzakala ngayo.
Abantu bezanu PF bake bakhuluma ukubana umgabe bazamthathela wonke amapulazi bemtshiyele elilodwa kuphela, kanti abalwa impi yenkululeko abakuzanu njalo befuna ibizo lakhe lesulwe egcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Ukuzehlisa kumnangagwa asekwenzile umgabe lo nkosikazi wakhe kayisiyo ndlela yini yokuzama ukuzivikela kukho konke lokho?
Kungaba ngokunye nkomo, kodwa singalibali kakula macala amaningi lemlando eminingi okusamela ukuthi ngokuqondileyo bekumele ayikhulume. Kodwa singakulibali phela konke lokhu akwenziwe namacala amaningi ubewenza elo mnangagwa njengomunye wabantu abakhe akade bemsekela ekwenzeni ububi bonke lobo. Umnangagwa uyakwazi lokhu, ekwazi kunjalo uyakwazi ukuthi nxa kungenzeka kusasa ukuthi umgabe kuthiwe uyahanjwa enkantolo angakhuluma into eziningi. So kuningi umgabe akubona kuqondile ukuthi nxa kunje aphonge uphumele egcekeni nje abe ngumuntu ongani yena uthi usupporta umnangagwa. Ubona kuqondile ukuthi amkhuthaze uhulumende wakhe amxhase kuyiwe phambili. Kodwa kuyukuthi ngoba bavala izinto eziningi abazenza bebonke, kuningi abakwenzile okubi abantu laba bebonke akungasimangalisi. Mina vele ngokuya ngami bengivele ngikwazi ukuthi ngokuya kwesikhathi umgabe nomnankagwa bazatholana kwezinye indawo basine beqhubeka besiya phambili ngoba ubiba babebenza. Ngoba umnankagwa ukhuliswe waze waba ngumuntu omuzi, ukhuliswe umgabe uqalise ukubulala abantu lama-26 years ikukurawundi yenza kakusimangalisi lokho.
Bakhona abantu bezanu PF ekade besekela umgabe ababekuqembu le-G40. Ubona ngani bezwa njani nxa sebebona esizwanana lo mnangagwa?
Kwehlukile abe-G40 iningi labo abaningi ngontanga ngabancane. Ma bekhangela umgabe esekela umnangagwa bayakwazi ukuthi umsekela njengobana nje kukhona okuningi azama ukuthi azi-protect kikho. Kodwa iningi labo bayakwazi ukuthi eqinisweni omnangagwa kasomuntu oqotho, kasomuntu asongukhokheli abangathi iqotho okumele bame layo. Angiboni bezatshintsha lanxa kuyukuthi umgaba usekhuluma wathi umgaba akukhulumayo ngesilungu singathi yi-politics nje wenzela ukuthi asafeguarde ama-interest akhe. But abantu be-G40 phela abasoma-interest kamgaba bayakwazi ukuthi bale kusasa okufanele bayiphile ngemva koba umgaba esedlulile bazeqhubeka bephila kungenzeka umnangagwa la aqhubeke khona. So bona ama-interest abo lezikhalazo zabo ziloke zisese khona. Angiboni kuzabatshintsha lokhu.
Ngamanye amazwi uthi wena abasekeli bakamgabe kabasoze banamathele kumnangagwa ngoba umgabe esezwanana layo umnangagwa?
Abasoze banamathele kumnangagwa ngoba umgabe ezwanana lo mnangagwa, ngoba umnangagwa vele ngamanye amazwi ube-vice president kamgabe. Umgabe elokhu emprotector abantu be-G40 besiza layo bebevele bekwazi ukuthi kungenzeka into enjengale, but bazoqhubeka impi le e-G40 le-camp kamnangagwa ayikapheli yimpi.
sokuthi balokhu bekhona yina be-G40 kuzano PF uphakathi
baningi phakathi bakhona njalo lo muntu akakuzikhulumela ngowakhe umlomo sekuyiwa kukhetho wathi yena uyakwazi ukuthi kulabantu abaplana ukuthi bangene eParliament babe sebe-move i-motion ngesilungu esingathi yokumrecalla using iParliament labo abafuna ukumrecalla ayisiwo bantu bela coast babe G40 uyakwazi ukuba khona